Linkuthazo iphuma ngesikhathi iningi selibona ukuqansa kwezehlakalo zodlakela endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Kungakho abakhubazekileyo sebegqugquzela ukuba kube lokuthula ezweni. Umnumzana Tsepang Nare okhubazekileyo usola indlela ukhetho oluqhutshwa ngakhona ezweni.
Ukhetho lololwalonyaka lulama izensi atshiyeneyo. Ama izensi lawa ahlukumeza amalungelo oluntu. Angalokuthi abanye abantu khuluma kunje ababerejistile abakho ku-voters roll. Khangela njalo lokuthi i-nomination court yahamba njani. Ukutshintsha kwezabelo kwa-afektha amanye ama-political party okwenza behlule ukufilda ama-candidate. Khangele njalo intengo yama-nomination fees. I-afekthe kakhulu sihlangana abantu abakhubazekileyo labo mama akabhele lesiso sokuphila kuncintiso zangene ezihlaleni lapho abanelisa ukuletha utshintsho.
Unkosikazi Constance Banda okhubazekileyo ongumqondisi weZimbabwe Women with Disabilities Development uthi ukhetho lwalo nyaka solukhanya vele ukuthi luzaba nzima.
Ukhetho lwalo nyaka silukhanyele sibili, kodwa-ke i-challenge ezikhona njengalo nyaka njengoba kutshintshwe kwatshintshwa abantu bayiswale lale, lokhu kukhanya kuyi-challenge enkulu yona le, ikakhulu ebantwini abakhubazekileyo. I-braille kayikho sibili, isizame sazo saphinda sazama nge-braille, kodwa-ke kukhanya ngani asiphumeleli ngoba akuna loyedwa embone ephosilihle ukuthini abantu labo. Esikuzwayo ukuthi i-braille iyadura, i-braille iyadura, kodwa-ke kade ongaduriyo ikuphi, ngani kuyenzeka. Sekuza kuthi i-braille kuyadura kungazabe kusenziwa. Konke kumele kwenziwe ngoba yenye indlela yakuphila yabanye abantu abaphila ngayo.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga olwela amalungelo abakhubazekileyo uthi uyafuthiseka ngamalungiselelo okhetho.
Okwakathesi siphatha ukhetho izeki zethu izamile ngamandla wonke ukuthi yenze ama-consultations lapha lalapha ukuze siphathisiphethe njengabantu abakhubazekileyo. So overall especially in urban areas abantu bayakwazi. Though we are still lagging behind in terms of access to information that is not friendly to people with disabilities. But hi, so far so good.
Unkosazana Mercy Furanayi okhubazekileyo uthi uyajabula ngoba uyingxenye yokhetho lwalo nyaka.
Ya, sizizwa siphakathi sibili. Hayi, bazamile ukusiphatha kahle lathi ukuthi singene. Hayi, inkinga esathi sahlangana lazo nje kwakuyisikhathi. The process was very slow. Yikho engathi kwaba nzima nje.
Umphathintambo we-Micro Small to Medium Enterprises unkosikazi Sithembiso Nyoni ozangena kukhetho emele ibandla lezanu-PF eNkayi North laye ukhuthaza abantu ukuthi bengaphatheki kudlakela.
Ngizawukholisa njani umkhankaso wami njalo ngizasebenza njani labo, ngizabakhangela njani emehlweni sokudule lokho. Mina ngokwani, I condemn violence to no uncertain terms. It's not necessary and it should never be.
Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.